Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Wanabukela uStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 5 kuNhlangula 2021 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Amadodana kanye lendodakazi kamoyi umnumzana Robert Mgabe selimangalele induna uChief Zwemba emthethwandaba nesinqumo sokuthi uyise ayingcwatshwa emathuneni eHeroes Acre. Ezinye izakhamizi emaphandleni zithi zithole isivuno esithe xaxa nxa siqathaniswa neseminyakeni edluleyo.
Kodwa ayisibo bonke abantu abaphumeleyo. Abaphumeleleyo ngabantu abalimi belandelela indlela ezifunwa ngabalimi, especially ukufakeni emqhuba lama-fertilizers. Kulaba wazange wayenze lokhu, hayi akuzange kube ukuba hambele kuhle.
Sizalithulela ezomculo.
Sanibonani, ngiyabingelela uJayz Maravini. Ye, ayi ngiyathokoza ukuthola lolu thuba ukuthi ngikhulume lozulu wonke nje emhlabeni wonke jikelele. Ya, ngimazisa ngemvelaphi kaJayz Maravini njalo lohambo lukaJayz Maravini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amadodana kanye lendodakazi kamoyi umnumzana Robert Mgabe wayengumongameli welizwe sebemangalele induna uChief Zwemba emthethwandaba ngesinqumo sakhe sokuthi uyise ayingcwatshwa kuchaya emathuneni eHeroes Acre ngoba isithi akulandelwanga amasiko akuleyo ndawo. Unkosikazi Bona Mutsa Homi Mugabe, Bela Main Chatunga Mugabe kanye loTino Tenda Robert Mugabe bathi induna yaphazamisa ngokuthi umoyi agejwe ayingcwatshwa lapho angelamandla okwenza izinqumo khona. Igqwetha elibamelayo uFungayi Chimoya Murombe ugcizelele kuStudio 7 ukuthi ngempela udaba lolu solukhwezwe emthethwandaba njalo luzacutshungulwa eChinoyi mhlaka 29 kuyonale inyanga. Ngakwelinye icele, umsakazo weZBC uthi umongameli Philip Nyusi weMozambique uphakathi komhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa namhla eHarare becubungula udaba lodlakela lwamalwecatsha akulelo lizwe. Ukusenjalo, inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu ithi ilitshe ebifuna ukuyalakha elesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi segogurawundi abalitshumi lambili esilobela ngo-1985 lalo selijonjiwe njalo. Inhlanganiso le ike yatshontshelwa njalo elinye ilitshe eyayisilakhile eBhalakwe. Amabandla ezombusazwe athi aphakathi kokukhankasela ukhetho luka-2023 elokudinga umongameli amalunga edale lephalamende laweSenate ngesikhathi elezanu PF lisithi lamukela asebehlamukele amabandla aphikisayo njalo liyakhula. Wotha umnumzana Watchman Ncube umsekeli kamholi we-MDC Alliance uthi inhlelo zabo zikhomba ukuthi ngelakhe ibandla elinganquba kulolu khetho.
Angokuphelizani hambe sithi hayi uchaluka le-MDC Alliance sokuphelile kudilile, kodwa basilandelela ndawo zonke bekwazi ukuthi badliwa ngo-2018 bekwazi ukuthi abangeke bawila ngo-2020 ngaphandle kokuthi becinje. Yikho besesaba kangaka ukubona loba sesiyancedisa abantu ukuthanyela amapholisa elandela everywhere. Iningi yabantu bezimbabwe bakwazi ukuthi inhlala kahle ezweni lelibiza ngekha ibandla le-MDC likhokhelwa nguChamisa. Asethuki-ke ngoba sihlala ebantu siyakwazi ukuthi abantu bathini, siyakwazi ukuthi abantu bafuna. Ye, kwenzakala one othingwa sapha selisihlagila eChicago. Abanye badinga bona ukuthi indlala siyibambile sigidimisa isisu. Kuyenzakala ezesitadi kuyenzakala khona, kodwa siyakwazi ukuthi ngaphandle kwe-one lapha two lapha i-MDC Alliance iqine njengenjani.
Ikusasa ye badlala MDC Alliance iminjani sikhangela ukuthi bekulokhe kusiba lama recalls njalo kuyini elingakuxwayisa abalandeli benu.
Kumele sinanzelele ukuthi ukudliwa kwezanu ngo-2018 kakwe kwenza kwethuka kakhulu. Sinanzelele njalo ukuthi ukubambana kwema-formations e-MDC ngaphansi kwe-MDC Alliance uhlala nababeku-MDC ababeku-PDP beku-MDC Green sibuyela lapho esaqatshiswa khona ngo-2019 kwethu sizame khonokho yikho igijimela ukuthi izame ukudiliva ibhidlize amakhosi lawa asebawathumbayo basitshela ukuthi akuna-MDC Alliance kulokhe kule-MDC lani lani ekalibambananga konke khonokho kutshengisa ukwesaba yikho babona bedizela kangaka bezama ukuthi badizise babehlukanise kodwa kusoze behlukane sizahlala sibambene njengoba sizakade sizabalula nxa sibambisene sibaningi sihlangana sisenze i-convention ama-movement of everybody ukuthi siqede uhlupho olukhona lapha eZimbabwe. Ama-record lawa kasoze aqedele babakhona omzerewa babakhona ochiza uvele kunjalo inyanga izaphuma iyetshona isozimiswe ngokungamakhanko kuyabe kulokhe kukhale edangeni la.
Lowo ngumnumzana Weshman Ncube, umsekeli kamkhokheli webandla le-MDC Alliance, sixoxela ekobulawayo. Ibandla lezanu PF lisanda ukuthi alilasandla kokwenzakala kubandla le-MDC Alliance. Kusenjalo, amalunga e-MDC Alliance abalisa umnumzana Last Mayenge Hama lomnumzana Tungani Rai Matsokere abakhululwe entolongweni izolo ngoba betholakale bengelacala ngemva kokuhlala iminyaka eyisishiyangalombili. Batshele iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka belwela ukuthi kube lombuso okhululekileyo elizweni. Uhulumende usegcizelele ukuthi amajekiseni okwenqabela i-COVID-19 azatholakala endaweni lapho abikwa esilela khona engawaba kutsha njalo uzakwamukela amanye kuyona le inyanga. Lokhu kwenzakala umbiko wethulwe lugatsha olubona ngezempilakahle izolo. Lusithi abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 bahlaselwe ligcikwane le-coronavirus ensukwini ezedluleyo njalo phakathi kwaleli nani abalichumi lanhlanu ngabaxotshwe kwele Botswana ngoba bengelancwadi zokuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni. Kubhubhe oyedwa. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwe ileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kumachomi phose afika inkulungwane ezine 40,000 labulala abedlula inkulungwane lengxenye yalo 1,605. Asebehlatshwe ijekiseni yomuthi wokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 682,564. Ingcwethi kwezempilakahle usikhuca mfundo elophisi Banda uthi ngempela uhulumende oluphethe kuhle udaba lwe-COVID-19.
Zimbabwe zingayikhotoza kwezinye usuku kodwa endabeni yohlelo lokuhlatshwa abantu i-COVID-19 saba ngokokuqala e-Afrika ukuthi abantu bethu behlatshwe ngamavaccine la. E-South Africa bebehlatshwa kodwa bekuyi-try ukuhlaba abantu ukubavikela yaba ngeyokuqala eZimbabwe. Ukuthi siyakukholwa yini angikwazi ngoba kayisimi emphetha amaphepha akhona. But esikubonayo ukuthi abantu sebekhala kakhulu ukuthi sengikhuthile bathi nami sengikhuthile. Isifiso sokuhlatshwa sesikhulu kakhulu. Abantu abaningi sebefise kakhulu ukuhlatshwa ngenxa yokuthi sikhangelele i-second wave evele isiqalile e-South Africa ezingenye izafika eZimbabwe mid-August.
Liqiniso yini lelo ukuthi nxa sokulamakhaza igcikwane le-COVID-19 lingamemetheka yini okwesatshelwa ngabaningi nxa kubuya la ama-second lama-third wave?
I-COVID-19 or SARS-CoV-2 yi-virus ememetheka ngesikhathi singani kulo mqando engani kule moisture. So isikhathi zomqando zivame ukumemethekisa ama-flu wonke. Amazwe amaningi akhuluma ngokuthiwa yi-flu season. So i-flu season ivame ukuba ngesikhathi esingani sekuqandelela. Liqiniso yini ukuthi bamemetheka? Angikwazi. But ama-flu avele amemetheka ngesikhathi esingani seqanda.
Lowo ngusikhwica mfundo eLopis Banda ingcwethi kwezempila kahle. Sixoxela eseHarare. Ijane lePhalamende ligqibe ukudingisisa ebelikwenza ngokuhlukuluzwa ngokwemacansini emsebenzini kusukela ngeviki edluleyo okuludaba olakhwezwa kuleli dala inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye-Emthonjeni Women's Forum ngomnyaka odluleyo. Abaqhuba lomsebenzi nabekomiti ebona ngokuphathelane lemsebenzi kanye lenhlalakahle ye-Parliamentary Portfolio Committee on Public Service, Labour and Social Welfare leye-Women as Affairs. Uluhlu abalethule ebulenjini lukhomba ukuthi besebeqhubela oluhlelo ekhadi omama Swingo Nika Growth Point Mutare Marondera Harare Magonje nembuziya Ulawayo Plumtree Lenkayi. Asizweni isiphathamandla salinhlanganiso unkosazana Melissa Ndlovu echasisa ngalolu daba.
Ngiyabonga. Thina njengeMthonjeni Women's Forum ngonyaka odlulileyo siqalise uhlelo kumbe umkhankaso okade ukhangelane lokulungisa kumbe ukuqeda indaba zodlame mayelana ngamacansi emsebenzini njalo lezikolo ezimbili eZimbabwe. Sisebenzise lama-university njalo lamankampani amabili sikhangele kakhulu udlame olumayelana lamacansi. Sisebenze njalo ngalowo msebenzi sasekhulumisana nedale lephalamenti ekuthini umthetho okhangelane kakhulu lezisebenzi eZimbabwe umumithe okulutshwana kakhulu mayelana ngodlame olwenzakala emacansini. Njalo nxa solwenzakale lolo dlame uhulumende kumbe umthetho weZimbabwe owezisebenzi ubukuthatha njengalinye icala nje lenziweyo elingafana lokutshontsha imali kumbe lokungabuyi emsebenzini. Lesikhangelele umthetho womhlaba jikelele o-International Labour Organization esithi ngu-Convention 190. Iphalamende iphendulile ngo-April yathi kuqakathekile ukuthi ihambe endaweni kumbe iZimbabwe yonke nje idingisisa ukuthi udaba lokuhlukumezwa kwamacansi lubhahe kangakanani.
Kuyini elifisa ukuthi kwenziwe kube le mthetho enjani lokungenqabela kumele kokushukuluswa emacansini?
Thina sifisa ukuthi uhulumende weZimbabwe wokuqala abe lomthetho kumbe bakhande umthetho okhangelane nemisebenzi okhuluma ngokushukuluzwa kwabantu ngasemacansini emsebenzini. Akube isobala, akube yebhahla. Kube segcekeni ukuthi nxa umuntu esemsebenzini kuyini umsebenzi, ngoba umsebenzi siyenzela ukuthi abantu abaningi sebezisebenzi eZimbabwe. Ama-cross-border traders abanye bathi ngisemsikeni ananzeleli ukuthi labo bantu basebenza. Ananzelele ukuthi umntwana ofundele ukuthi aye emsebenzini usemsebenzini. Umthandana osendlini yami kube yakho esebenza umuntu osemsebenzini. Abantu abasebenza besemaplazini bengama-casual workers kumbe ama-seasonal workers bangabantu abasemsebenzini. Sifuna uhulumende futhi ananzelele ukuthi ukuhlukumeza umuntu, ukuhlukumeza umuntu ngokwamacansi kube yinto ebophisayo umuntu ayefika sibili. Sikhangela njalo i-compensation ukuthi umuntu nxa usuhlukumezwe ngokusemacansini kumbe oxotshiwe umhlukumezile ngokuthi ngendaba yokuthi wayalalicansi kumbe lahlukumezana ngokwamacansi kube le ndlela yokubhadala lowo muntu i-counseling kumbe ukukhulumisane labanye abantu. Sifisa ukuthi umthetho unanzelele khonoko nokuthi mina njengomandlovu ngase ngikhuhlumeze ngikhahla wenziwe emsebenzini angifuni wonke umuntu akwazi ukuthi hhayi obelisa kampadike usajoni ngoba indaba zocansi ziyinto esensitive eyangisayo ebhidlize isimilo somuntu. So sifisa ukuthi umthetho unanzelele ukuthi kakube yinto inkampani nxa ilungisisa idaba leli layilungisise ngendlela ehlifihlekileyo njalo eyenza umuntu asale elobuntu bakhe ehlonipheka emphakathini.
Lowo unkosazana Melissa Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum. Izakhamizi zeGwanda South zithi zithole isivuno esithe xaxa nxa siqathaniswa laseminyakeni edluleyo ngenxa yokuna kwezulu eliningi. Kodwa lanxa kunjalo ubukhokheli besigaba buthi uncedo lokudla lusadingeka ngoba kungayisibo bonke abalesivuno esihle. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngogcweleyo.
Isabelo sezansi seMandebeleni sezileminyaka singatholi izulu eleneleyo okudala ukuthi izakhamizi lezifuyo zihlasele indlala enkulu. Kodwa unkosikazi Sitholakele Ndlovu eThakaliyawa eGwanda South uthi lonyaka isivuno sibe nganeno kulaseminyakeni edlulileyo ngoba bebezinikele ukulima kulandela ukuna kuhle kwezulu.
sisebenzele imbuli yethu ukuthi ingaze yafa ngendlala. Sase sikima sithola ukudla isivuno 36 bags kungama 90 kg futhi. Sase sithola ayi 36 amabele hlangana konke lomuntu. So isivuno lesi asisithengisi. Leso uthi sidle lembuli ekhaya. Nasta sifike isikhathi eside futhi singabe siyelima.
Amazo akhathekelwe unkosikazi Pretty Mguni isakhamuzi seMagaya Village layo ogcizelele ukuthi uthole isivuno esihle njalo ukhangelele ukuthi sizaphutsha umnyaka.
Bengilima amabele, umumbu, inyawuthi, amazambane lendlovu. Singasifikisa iminyaka ozayo.
Umnumzana Ephraim Nathu, kansela kaWard 17 eFumugwe, uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown nesinye sezizathu esidala ukuthi kube nesivuno esihle ngoba iningi labo baba belihlele emakhaya, indawo zokugwejisa zivaliwe.
Kwa abaningi ngabantu abathanda ukuzigwejisela endaweni zokunathela, endaweni zalizane, bake bahamba ekunatheni batshonisa imini zabo, batshona ngemva kwenkomo zabo, batshona ngemva kwembuzi zabo. Hhayi, kukhanya le nyaka izivuno zihle, zezifuyo zikhona sibili zizele zigotshekile, abantu ngane baphumelela sibili ezigabeni zethu lapha. Siyaphoza sithi into embi kwesikhathi iyaba lobuhle kwezinye indawo.
Lanxa iningi lijabulele isivuno esihle, usobhuku weMagaya Village umnumzana Giyaboga Magaya uthi bakhona abasaludinga uncedo lokudla ngoba bengavunanga lutho.
Hayi, emasimini lonyaka kukhanya kube kuhle kodwa ayisibo bonke abantu abaphumeleleyo. Abaphumeleleyo ngabantu abalimi belandelela indlela ezifunwa ngabalimi, especially ukufakeni emquba lama-fertilizer. Kulabo abazange bayenze lokhu, hhayi akuzange kube kubahambele kuhle. Lapho kufakwe khona imiquba le ma-fertilizers, isivuno sabona sibe sihle kakhulu. Kodwa lapho kungazange kwenziwe khonoku, kusuke kwatota, isivuno sabona sibe phansi kakhulu. Nxa sikukhangele sibili baningi abantu badinga usizo lokhu, especially kona labo abangazange balandelele indlela okumele zenziwe.
Okwamanje uhulumende usamise okwesikhatshana uhlelo lokuphathisa abahlali emaphandleni ngokudla ukuze ahlolisise labo okufanele bakuthole. Kusenja lokho olunodaba zisele zimadolo nzima izimbamgodi endaweni ye-West Nicholson emgodini we-Mixnot kulandela ukufa kwabasakhulayo ababili ngemva kokudilikelwa ngomgodi. Iningi labasakhulayo kulesi sabelo lemba igolide ukuze liziphilise osekudala ukuthi lizifake engozini ngoba kwezinye indawo kugejwa kungalandelwa indlela zokuzivikela engozini yemgodi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Ngengelitshiye okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7.
Litshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Morven Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda, eGwanda Residents Association. Sixoxa ke ngamadlozi ahlala emanzini afana labantu lenhlanzi okuthiwa injuso. Injuso lezi zibhahe kakhulu ezigabeni zeMashonaland. Kodwa ke bakhona abathi laseMathebeleland zikhona.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzane.
Ngiyabonga kugande kwamukela kuhlelo.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini osukuzwile ngabantu laba okuthiwa bayanyamalala benyamalaliswa zinjuzo ababe behambe ukuyakha amanzi emthabezi. Kuyini wena osuke wazwa ngakho lo?
Abantu laba ababesiya emfuleni ngale ngabantu isikhathi esiningi ababesiyageza. Okuyikho besikwesabela kathi sithi amanzi ngeke eGwanda bazagcina abantu besiya khona ngale besawukha amanzi. Isikhathi esiningi abantu bangafika khona ngale bangafika bageze basuka banyamalale baze bayebonakala maybe ngemva kwamalanga amabili kodwa batholakala sebangabantu asebefile.
Manje bona labo okuthiwa bayanyamalala bayaphinda babonakale na, njalo bona izihlobo zabo zithini? Selake likhulumisane lazo na belizilitshela ukuthi kuhamba njani?
Ye, labo bantu babonakala ngemva kwesikhathi kwelanga elilodwa kumbe amalanga amabili, kodwa isikhathi esiningi akula ngathi mina akula vele owakwatholakala ephila. Bathola nje sebedenda phezu kwamanzi, kwesikhathi batholakale ekhunjini sebangabantu abafileyo. Kube sokusaziswa nje izihlobo zabo babuye babathathe. Izakhamizi sezazama ukuthi abantu bangayi vele khona ngale emfuleni, ngoba kuyindawo eyingozi kakhulu ebantwini abahlala esigabeni.
Khona ukuthi abantu bona labo ababenyamalele bayabe bengayanga kwezinye indawo na, ukuthi zikhona okwamaqiniso na injuzi zona lezi ezikhulunywayo?
Okukhona ngenxa yokubuza abantu abadala ngendlela okwenzakala ngayo, bagcina besitsho ukuthi injuzi ingaba zikhona ngempela, ngoba akula enye into engabulala umuntu emanzini. Lo muntu okwaziyo nje ukuchaya ubhamu ayetholakala vele esengumuntu osegalula ngemva kwelanga kumbe amalanga amabili. Yikho kwenza abantu bacele kukhulu ukuthi ngempela zikhona injuzi emfuleni lo umtshabezi.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga Chris Gande ke namvalelisi abalaleli. Ekugcineni ngibe sesithi mina izakhamizi zeGwanda siyazikhuthaza kakhulu ukuthi bangadlaleli kulo mfula, ngoba esikhathini esiningi abangena phakathi kwawo bayanyamalala. Siyabakhuthaza ukuthi ngempela kungabi indawo umuntu nje ongeze khani ukugeza ayigezela khona, kodwa adinge indawo ukuthi azikhele amanzi azigezele, kumbe endlini bangayigezela emfuleni.
Lo-ke bekungumnumzana Morven Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association. Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Igama lami nguChris Gande. Lilale.
Nanso ke ingxoxo yethu lo James Maravini, yebo phela umajaha wodwa Ndlovu olomculo olokhe sidla ubhedu emhlabeni jikelele othi Ja Deliver Us, umculo wendumo wereggae. Uthinta lokhu lalokhuya.
Salbonan, ngiyabingelela uJays Maravini. Ye, ayi, ngiyathokoza ukuthola leli thuba ukuthi ngikhulume loZulu wonke nje emhlabeni wonke jikelele. Ya, ngimazisa ngemvelaphi kaJays Maravini, njalo lohambo lukaJays Maravini emculweni. So uJays Maravini ngumculi ozalelwe eFlabhuzi kogodla omnyama mahlaba ayithwayo. Ngifunde khona ke esikolo okuthiwa khona iDikezi Primary, kwengihambe khona esikolo 1980. Ngafunda khona, hlabela khona esikolo, school choir, ngisenza ama-sport, konke nje okusenziwa ngumntwana esikolo okuthiwa iDikezi Secondary. Kule primary ngapha, kule secondary khonapho. So ikho lapho ngathi life yami nje ekhulele kwami ekhaya ngumuntu owelisizinkomo, amadonki, imbuzi, izimvu, yona leyana nje impilo yokhaya. Siyakukhamanza edamu kubupha lokuze isipani senqola esamadonki edinga amanzi kumbe senkata. So kuzokwaba ngcono kaleso ngemva sokubuye isikotsho, kodwa-ke vele amanzi abekhiwa emadamu emakhaya lapho inkomo ezingena khona zichiya umquba phakathi. Ikube leyo manzi wesifiswanata sifike siwabilise sinathe wona. Njengoba umculo ngikhulele nje ngicela kakhulu esentweni. Brethren Christ Church, umculo wembube yiwosikhulisileyo, silalela kakhulu uLady Smith Black Mambazi, silalela kakhulu umculo emileke ethiyethiyeneyo esintu. Bengivele ngiyithanda ke umculo wesintu, ngoba umculo wesintu unikeza wena umntu kubani.
kuvela yakho so ngikhulezele ngokuthanda ngimculo esimbi ya umculo ngiyawuthanda ngithanda kakhulu umculo ngoba umculo uhlanganisa abantu uhlanganisa isizwe iphoka umphefumulo umculo siyake sibone inxa sithaka kwezindaba kuma-shows abantu bengitshele ukuthi umculo wakho utshintshe impilo yami ulalela ingoma yakho ethi ekhuluma ngalokhu langalokhu izingoma ezi-positive ngempilo ingoma ezakhayo ingoma ezibonisayo nxa ukuthi kuzaba lolutho oluvo luzaba khona kade sikhuluma nje kule mkhuhlane nje lena lekhona yabo corona virus COVID-19 HIV malaria yonke le nto sikhulume njalo lamalungelo ikakhulu abo mama ukuthi bangahlukumezwa mama zonke lezi ngoma izingoma ezikhona ezikhuthaza umphakathi ukuthi uhlale abantu bahlalisane kuhle ikakhulu kulezi nsuku khathesi abantu sebe yendisa abantwana masinya isikhathi singafiki engakwazi ukuthi kathi singena moya bani isimo nje yinto engikhule vele ngiyithanda nje ngifundele khona ekhaya ngifunda ngalesi sidingo semakhaya esibazwayo fara amathwayini laphana ibhasikili uzama ngakho konke ukuthi khona imhlawumbe isound iphume uvele ngapha wawusilwa labazali ukuthi hayi kula muntu olichama katale ngapha mhlawumbe siyenkomeni ulikoli lahle inkomo uzowuba besithi vele yona ikatali vele lubambo lukasathane so ngakho ke asivumeli ikatali lapho ukuthi ubeke ikatali yakho uyifihle ufice seyibonile umdala ayithatha ayishayele phansi futhi awusela uyayenze inye futhi namhlanje izimaralimo elapha akhona namhlanje ngokubekezele nawo kusebenza kuzo ngoba vele umculo yinto engikhule ngithanda kakhulu kwaze wafika esigabeni sokuthi ubaba kwene sengivumele ukuthi ngibe umusician yeye ingoma yami lethi jadilivers ingoma ethandwa ngabantu kakhulu ethandwa ngabantu kakhulu kakhulu ngathandwa kakhulu e-Africa yasemhlabeni wonke jikelele ngangikhani lama-responses engiwatholayo iyangijabulisa leyo ngoba ithandwa khonapha lapho enzalwa khona ithandwa e-Africa ithandwa emhlabeni wonke jikelele ngakho-ke mbizi kakhulu ukuthi ngenze i-album eyayo i-reggae reggae music umculo nje othandwa ngumuntu omutsha umuntu omdala wongwayithe ayithethi and umculo wereggae umculo one-message phakathi ikhona-ke ingoma le ku-YouTube ikhona-ke ku-Facebook yonke indawo ngale abantu bangalandela uJay Zimarabini kuzo zonke indawo ko-Twitter ko-Instagram kuzo zonke indawo nje social media so ngiyabonga kakhulu i-support engiyithola kuma radio station engiyithola kuma newspapers engithola wonke umuntu nje othanda uJay Zimarabini ngumculi o-original umculi othanda ukubona abantu bejabula ngengoma
Thank you.
lowe kongumculo ja delivers olokhethu siza ubhedu emhlabeni jikelele lesixoxa ke laye uJay Marabini. Hayi ke isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.